ngokuhlangana kuhlelo labasakhulayo ngumike gobe kuliviki mthwakazi omuhle sesiphetha ke icoverage yethu mayelana lohlelo lwemandela washington fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo abajabuka kule Africa. Namhla kuhlelo silonkosazana thandekile moyo asizweni ukuthi uma moyo utheni
salibonani bathandekayo ibizo lami nguthandekile moyo ngikhuluma lani lapha ngise-Washington DC ngivakatshela u-Big Mike kwishow yakhe
mama unjani sisom
ngiyaphila unjani
hhayi ngiphilile ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo
ngiyabonga
siyabona phela ukuthi ulapha ngase-Washington DC bengicela ukuthi utshele uzulu ukuthi kuyini okulethayo lapho
okay so okungilethe lapha yi-program organizewa yi-US Embassy ebizwa ithiwa yi-Mandela Washington Fellowship right program for abantu abancane abazama ukuthuthukisa amazwe abo
mamoya kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolu
okay so mina ngenxa yokuthi indaba engizilobayo indaba ezi-affecta abantu abaningi abatshiyeneyo ngacabanga ukuthi ngingathola i-chance lami yokungena kuhlelo lolu enxa ngingafunda amanye ama-skills okuthi ngibhale ngcono njalo ngibekwazi ukuthi kuyini engakwenza njengomlobi ukuthi ngisize i-community yami ngivela khona
isikhathi sakho ukwele Melika ungaphansi kohlelo lolu sesifikile emaphetheleni kukhona ongathi usufundile na
okay so mina engifundile kuningi kakhulu ngoba la ebengikhona e-Indiana University besifundiswa ama-course achiyeneyo okunceda bonke abantu abasemsebenzini edila lezentuthuko labantu so for example sifundiswe e-course ethiwa fundraising for non-profit thinking organizations so ngama-organizations afana lasho ukuthi uzama ukwenza umsebenzi kodwa umsebenzi lowo ayikho profit ezawunikayo yona kumele udinge lapho uzathola khona imali yokuzisiza umsebenzi lowenzayo so sayenza i-course egceleyo eyakhona okho saphiwa la ma-certificate akhona and then sayenza amanye ama-course achiyeneyo awe-leadership okubona ukuthi wena kuyini olakho iniw ongakusebenzisa ukuzinceda ukuthuthukisa ama-community
silokhu sikudaba lunye lokuthuthukisa uZulu awungitshele ukuthi usufunde izinto ezinjani kwele Melika okungathuthukisa uZulu ngaseZimbabwe
yeah ngifunde into eziningi kakhulu ngifunde kakhulu indaba zokuthi ma uzama ukusiza abantu emphakathini besifundiswa ukuthi abantu abaningi nxa besithi bazama ukusiza iba babuya bezotshela abantu kuma-community abo ukuthi sizakusiza ngalokhu lalokhu lalokhu instead of ukubuza abantu ukuthi so ngathola ukuthi ama-organization amaningi ayihambe siyasiza kodwa 2-3 years down the line kube-community ngoba bona babeyenza abakucabangayo bengazange bebuze abantu ku-community ukuthi abantu bafuna usizo lwami so sifundiswe ukuthi hhayi lina lingahambi ebantwini lizenza abazingcono lizenza lina elikwaziyo ukufunwa ngabantu liyancedisana nabantu ngoba liphila labo ngama-community selincedisana lisiza ukuthi bafunani lani lizabancedisa
hayi siyakuzwa mamoya isikhathi yiso esehliwe ngumangoya cika uhlelo
mina ngifuna ukukhuthaza nje wonke umuntu ocabanga ukuthi kukhona angakwenza ukunceda isigaba lapho ahlala kiso ukuthi a-aplayele uhlelo lolu njengami nga-aplaya kodwa angizange ngithole the first time nga-aplaya nga-aplaya zangithi hhayi sizakufaka ku-waiting list ngoba bakhona abanye abaningi abayenza engcono kulawo bathi sokuphume omunye basebenzile ukuthi hhayi la usungabona so abantu abaningi badela nxa ngatholanga into umuntu azitshela ukuthi hhayi vele akwenzi but kulabanye ngilaba abamtshela ukuthi sebele minyaka eminingi elokho bezama uku-aplayela into le so it's something ukuthi abantu ngiyabakhuthaza ukuthi labo bezama isilo lodihlelo olukhona akhona amanye ama-programs anjalo so abantu ukuzama nje la ubona ukuthi kuyini ongakusiza kodwa injongo ngiyo ukuthuthukisa lapho suka khona
isikhathi du mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle silugciba lapho uhlelo labasha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BigMyke3 yoni username yami lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connections lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabasha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle olibalulisayo ngenjabulo igama lami ngumike oke Zimbabwe omuhle mthwakazi omuhle bye.